Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi sibetheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo dubose olukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawa ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone singenza njani, kuze kube lo monakalo etsholotsho. Sasebenza sonke, sathumeza ukudla, waba lo monakalo ethumanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathi esilapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu, sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phansi, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yikhula abantwana abancane kulabo bapho. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phansi, kusetshenzwe masinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala. Kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla, so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuko yezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimuntu ezezidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ezama ukusebenza. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esiyivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abanakuthi abanalo.